Abathathu laba ababalisa uFulupedzani Mabidi, uLayla Muthukwa loTendai Jakatinda banqobe ngohlelo lwabo lokuphuma lezibane eziqondisa ukuhamba kwezimoto ama-traffic lights asebenzisa amandla elanga le-battery lokulondoloza lawo mandla ngosuku lapho eliyabe lingachisi okwenelayo njengoba ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi. Amantombazana la anqobe amanye amaqembu amathathu abakade bephiwe imisebenzi yokudla ingqondo besebenzisa imitshina yakulezi insuku. Elemelika liphakathi kokuhlomisa abasakhulayo beZimbabwe ukuba baqale ukukhwabitha imisebenzi yokusebenza kwemitshina yakulezi insuku ekuphumeni lamasu anceda umhlaba. Unkosazana Layla Muthukwa ngomunye wabakuleli qembu elinqobileyo uchaza kabanzi ngomsebenzi abawenzileyo wokuphuma lesibane sokuqondisa ukuhamba kwezimota emgwaqweni.
Sisolva iproblem yokuthi ama-robots nxa engasebenzi sidinge indlela yokupower ama-robots ngendlela engasebenzisi igetsi. And since sesiwinile sethu number one sesiya eCape Town kunje so and sithabile ukuhakazi.
Unkosazana noMalanga Ncube abathethe isicoco sesibili uthi bafunde okunenye nge-USA Zimbabwe Expo.
Ma sibe ngo-number two. Sijabulile ukuthi sikhulumise sifike lapha sihlale nabanye sithole experience and esitholileyo. Kuyathabisa ukuthi sifundile kakhulu ngezinto esingazazi ngoba sifike lapha singakwazi lutho. Manje-ke sesithole into ethiwa yi-work experience manje yabona. So now sijabule ukuthi knowledge manje sesizikhica mfundo.
Uthabo Lezwe Mabanda ofundela ukuba ngumanjinela ekolitshini ele-University of Zimbabwe nalabanye bakhe bathethe isicoco sesithathu. Yena ke uchasisa ngomtshina abaphume lawo owazisa ngokuchitheka kwegas endlini.
Landi textbook carbon challenge for the year 2023 sinasilandi uyenze gas safety. So sabe sincedisa nge-safety of using ama-gas gas tanks endlini zabantu. So basically it's at household level. So sabe silungisa i-gas leak detector yabe incedisa abantu ukuthi babekwazi nxa kule leak endlini yabo so that bakwazi uku-act appropriately and in time.
Ulebohang Sebata labanye bakhe bachaza ukusebenza kwamandla kagetsi le-generator emakhaya elizacitsha lokuzilayitha kungela muntu okwenzayo.
I-project yethu ukuthi kokona senze umshina ozawutshintsha between amagetsi izesa kumbe i-generator ombisolo. Yawutshintsha khona la inesefu yekuthi kokona sebekwazi kokona kuzatshintsha njani kuthi umuntu engalimali njani.
Ukusebenza kwemitshina yakulezi insuku kuqakathekile yikho libona uhulumende weMelika esekela uhlelo lolu kutsho ummeli we-USA oqondisa inhlelo kuleli unkosazana Mac Riggs. Abafundi abanqobe umncintiswano owezim USA Texpo 2023 bathole imivuzo ethile njalo bazadlulela phambili besiyancintisa kumncintiswano owe-South Africa Zimbabwe USA Texpo 2023. Ngoncwabakazi kusukela mhla ka-14 kusiya ku-20 abathathu laba bazaba lethuba lokuphatheka kuhlelo olwe-Cape Town Technology Imagine Program lapho abazathola imfundiso ejulileyo kwezemitshina yakulezi insuku ngokwethekelela amankampani ahlukeneyo lakumakolishi emfundo yaphezulu ukuze balolonge ulwazi abalalo lwemichina yangalezi nsuku olwe-technology. Uhulumende weMelika uthi uzahlala eqhuba ama-textbooks ezweni ukuze izizalwane zaseZimbabwe lazo ziyenelise ukuphuma lemichina yakulezi nsuku baqale amabhizimusi abo. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.